siba silokuthunywa thina kakhulu against uhulumeni kujengisela ukubana amakhothi lawa aphansi awazimelanga wodwa asetshenziswa njalo kutshengisela kuyi-threat kakhulu to amalungelo oluntu nxa kuzayenzakala njalo ukubana umuntu kumele qale ebanjwe ngani lecala kumakhothi aphansi phezulu sebesithi hhayi sokutshengisela ukuthi umthetho lokuphikisana sila mthetho owodwa eZimbabwe. So sizwa sizokuthukuthela kakhulu la mnumzana sikhala uthukuthele ngakho khona lokho ngoba kutshengisela ukuthi-ke umthetho wethu i-constitution yethu njengabantu bezimbabwe ayikho sifayivikelekanga nxa kusenziwa njalo despite ukujabula ukuthi kaselacala sithukuthele ngendaba ye-constitutionalism ukubana kukhona okumele kulungiswe lapha ngoba amakhothi lawa phansi kumele ethi nxa inika umuntu icala kuhambelane lokunikwa phezulu nothi ukuthi kukhanye sengani aba lokuphikisana.
Siyezwa njalo amagqwetha kamnumzana sikhala esithi engamangalela umthethwandaba bazaqhubeka ngalokhu yini njalo liboni ngani kuzasiza?
Kumele kuqhubeke ngokumangalela umthethwandaba ngoba umthethwandaba indlela abaphatha ngayo icala le kwamkhoza ithuma ukuhlupheka kwamqedela isikhathi njalo sikhangela izinto nendleko zokuthi wahlala isikhathi eside okwesedlula umnyaka ivalile kuyicala ukuthiwa kalikho kungela mali engenayo kungela mntu ondla imuli yakhe. So umthethwandaba kumele umangaleli ngoba bakhoze ubuhlungu obukhulu le damage enkulu enjalo kuyisike empilweni ngoba sokuhambisela imuva empilweni njengomuntu ade epractisa engumeli kwatraumatiza le muli yakhe khona lokhu kwakhozwa umthethandaba. Njalo-ke umthethandaba kumele umangalelwa khona lokhu and kumele kuncede khona kuyafundisa kuyasethi i-precedence phambili ukubana umthethandaba kawume eqinisweni uqakathekise amalungelo oluntu.